ngibona ngani amaphutha ukuthi alunge kuyafanele ukuthi kuqale sikule ezimotweni zokuqala ngoba kuvele abantu sebezele kujwayele ukuthi ihlala yenza akusola nto esibethusa ngoba bazi ukuthi ma ufuna amaphutha kufanele idizayini yokudinga kuphela ukuthi lapho ngathola khona udende olungani lufitshane kulolinye kithi ukusulayina-ke na ukuthola amafutha lokho sokuyihlala yenza into esesiyijwayele.
Yona intengo-ke abantu bayenelisa yini ukuthenga amafutha ngoba sike sezwa abanye besithi abasayenelisi ukuthenga yona ihafu nje.
Ngike ngathi ngisedwendweni lamafutha ngilungiselela ukuya Harare. Nginanzelela ukuthi omnye ubaba ubesedwendweni for almost like an hour esiyathela i-4 liters esitsho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali edlayo. Sokuzokuzima yikuthi nje umuntu angavela jayela ukuhamba ngemoto kuba nzima ukuthi athi amafutha asedlula abesefaka imota kungagade umtoko ngoba kakujayelanga. Kuvele sokuzokunzima abantu sebehamba ngama-fuel okuthiwa ngesilimo imota iyabi-m kodwa ngingaukuthi ukuthi uvele ujayela ukuhamba angabona silayitilayita ahamba ekhole imi-4 liters 5 liters ahambe njalo angabona silayita lapha okushotela khona imali nje mhlawumbe bayaphaka abanye khonapho yenelela ukuthi azathela imali yokuthi athele futhi ngelila. Abantu bakithi sebejwayele nje ukuthi kona laba nabantu osiphila nzima njalo bazimisele ukuphila nzima.
Khona emkambo wensitha e-black market iyatholakala na injalo yimalini ilitha elilodwa?
Kathesi-ke osekusenzakala yokuthi i-black market kayisekho kulaba abathengisa ngemali yabo beti-arasileesimedolo. I-black market ukhupha abafana-ke kulezindawo ezizama ezithela amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So abafana kukhanya ngani bayahamba-ke bayethenga amafutha kulabo abethengisa nge-RTGS bese besiyavuma ngale behlise kancane kulabo abazethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe.